kule njongo yababalayo ngakhonoko ikakhulu ngeZimbabwe bavele bayenjongo kanti bayalwa leZimbabwe vela kulanto enhle yodwa bayo ekhuluma ngeZimbabwe bahlezi besola kuphela ngeZimbabwe besola sonke isikhathi bayasola bakhuluma kubi ngayo futhi asikhangelelanga ukuthi iAmerika ikhulume kuhle ngeZimbabwe sibese sikhangela ukuthi khona ukuthi amapolisa kuthiwa ayayephula ulungelo loluntu kungalanto eyenziwayo kiwo hayi umbono wabo lo ngabe kubeka ngaleyo ndlela indlela abayibonayo kodwa eZimbabwe lapha kula muntu ongaphezulu komthetho ngisho amapolisa angeke ephule ilungelo loluntu bevele bona beyibo abamele belondoloze ilungelo loluntu njengamapolisa abakwenzayo umthetho uyehlela kibo yiko kukhona umthetho bamele bajeziswa ngomthetho ilizwe leZimbabwe lilokuthula sikhangele njalo lolungelo liyananzelela ilungelo loluntu alifanani lamazwe njengabo South Africa eSouth Africa ungakhangela laphana kuvi kakhulu eSouth Africa kodwa abakhulumi ngawo amazwe njengabo South Africa
yebo lingayisola iMelika kumbe lisole kukhulumayo kodwa ithi layo ayikho umsulwa kundaba zamalungelo lezi ilo msebenzi impela emele iwenze layo ukuze amalungelo omuntu wonke alondolozwe eMelika ungathini ngalokho
ngiyabazwa amaAmericans la nxa isithi wona lawo alabalamaphutha lawo abalawo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu bayananzelela ukuthi babone utshani elihloni lwabanye kodwa kwelabo elihle kulogodo ingezinye indlela ama-Americans asesikhumbule indaba zabo-Floyd lezana ama-blacks lana kade ebulawa njengamapholisa ngendlela ezinjalo so kuningi kakhulu okubi kwenzelwa kwe-South Africa e-America abanye badutshulwa abantu njani njani into ezinjengazenezo so abakho abahlanzekanga ukuthi babe yibo bangafundisa abanye amanye amazwe ngelungelo loluntu bona amele uqalise belungiswa kwabo kuqala ngidibana beza kufundisa beza tshela abanye ukuthi bayenze okufanayo.